Abathathu laba bakhululwe ngeviki edluleyo ngemva kokuvalelwa ngolwezi ngelanga ibutho lihluthuna umbuso kwayengumongameli Robert Mugabe njalo izolo kuphume umfanekiso wabo begqoke impahla zeZANU-PF. Embikweni wakhe uMoyo uThebo bathathu sebaxoshwa kuZANU njalo abalalungelo lokumela ibandla kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa. Ubabize njengezephulamthetho ezifuna ukungcolisa ibizo leZANU-PF kunye lelikaMnangagwa. Ohlaziya ngezombusazwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi amazwi kaMoyo atshengisa ukungezwani lokungathembani okuphakathi kweZANU-PF okuqhubekela phambili. Wathi kuveza njalo ukuhlukunyezwa kwalaba abakade bekucelele G40 bephethwe njengezitha zelizwe.
Ubonisa ukuthi ukungezwani, ukuxabana lokungathembani kuZANU-PF lokhe qhubekela phambili njalo laba abaphethe amandla kubandla leZANU-PF abazimiselanga ukubaxolela loba ukusebenzisana lalabo abakade bekuhlangothi olwehluliweyo iG40.
UMnumzana iPhithule Maphosa uthe ukubonakala kwabathathu laba begqoke impahla yeZANU-PF kutsho ukuthi iZANU-PF yilo ikhaya abalaziyo njalo akutsho ukuthi umntwana engona ekhaya useguqula isibongo.
Laba batholakale sebegqokile igaliya yeZANU begxotshiwe. Angimboni okumangalisayo lapho. Sikhumbule ukuthi uMaphosa engaxotsha umntanakhe namhlanje ngekhaya. Akutsho ukuthi umntwana lwana sengwakonyati uhlale ngwakoMaphosa. OChombo labo Chipanga labo amandise yikhaya abalaziyo.
UChombo uphinde wabotshelwa elinye njalo icala izolo ngesikhathi esiyazibika emapholiseni njengalokho okumele akwenze ngaphansi kweziqondiso zokuhlawulela imali yesibambiso eyebail. Ubesetheswa umlando wokungaqhubi kuhle uhlelo lokwabela abantu indawo zokuhlala phansi kohlelo lwegarikayi hlalani kuhle. Ulele esekhululiwe wafaka ezandleni zegqwetha lakhe uMnumzana Love More Maduku. UMnumzana Maphosa uthi ukubotshwa kukaChombo akumangalisi kodwa bakhangelele ukuthi kubotshwe labanye abebentshontsha ngesikhathi bekuhulumende hatshi ukuthi ahlukunyezwe eyedwa.
Ukubotshwa kukaChombo asikho into esimangalisayo. Kahle besingamangala alubana ubotshele icala elilodwa. Siyakwazi ukuthi abantu bonke akade besebenza lo Mugabe kuhlanganisa naye Mugabe ngokwakhe balamacala amaningi abawakhomithileyo. So sikhangelele ukuthi lokho okwenzakala kuChombo kwenzakale kuwonke umuntu owantshontshayo elizweni.
UChombo, uChipanga kunye loHamandishe babengamalunga engxenye yeZANU-PF eyaziwa ngokuthi yiG40 njalo baxabana kakhulu lengxenye yala coast kwaze kwaxotshwa uMnangagwa kubandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.